amagetsi siqalisile uhamba sibona amagetsi esihamba khonokana ayikwenza kudala ahambe kuseni abuye emini ahambe emini abuye ebusuku kwesi sikhathi ahambe twice angahambe kuseni abuye emini aphinde ahambe futhi khonapho khonapho eziye buye ebusuku umumo wamagetsi awusamanga kahle njalo sibone lapha kumamidia lapha bekhuluma ukuthi kwamanotisi ukuthi zesa kangani sebe-breakdown ngale wange power station ukuthi akusela basalungisa bona bathe basalungisa don't know how far true it is ngoba asikakudingisisi njengezakhamizi ukuthi kanti kuhamba njani.
Njengoba izulu lingalanga kuhle lonyaka libona sengathi lokhu kuza kwengezelela lolu dubo na
anzi athi vele thina eZimbabwe lapha amagetsi siwathola ikariba amaningi njalo futhi amagetsi siwathola through into zamanzi asikavile lendlela ukuthi maybe siwa-aveste ngezinye indlela like into zabo-sola into zabo-biocast ezizokuthi maybe kube lezinye indlela zokuthi siwathole ngayo so lokho sibambelele khona phana emanzini siphinde sibambelele emalahleni emalahleni yanti yikho lapho esiwathola khona ewange lapho esithi khona kule problem kuzaba nzima sifike ukuthi abantu sithole amagesi aqondileyo ngomumo okhona kathesi ngoba amanzi awakho ekaribha sithiwa amanzi alo lapho okuphuma khona amagetsi amaningi iwange ngale ema-breakdowns ahlala esiba khona up and down o-unit 7 i-unit 8 unit 6 labona bahlala nje be-repairwa suku zonke so asikwazi ukuthi kuzathiwani nxa kunje
manje uhulumende lingamkhuthaza ukuthi enzeni nxa kumi kanje
owathesi ngaphandle kokuthi vele bazame ukuvuselela ngoba lapha ukuthi siyenze sisesikhuluma ngama-short-term project short-term planning ngoba singakhuluma nge-long-term planning ukuthi si-harvest amagetsi ngezinye indlela kuzathatha isikhathi sesikhangele ukuthi kabaqinise khona ngale zesa i-power station ewange iyo ngani ingaphathi singancedisana le-kariba onala amanzi akhona ukuthi kusebenze njalo kule issue yamanye ama-power stations amancane usanyati labo lapha siyakwaziyo lokhu besebenzisa amagetsi lokhu besebenzisa amalahle kodwa bekungaphathisa bekungaba ngcono ukuthi naba ama-power station la bavuselela lanxa sikwazi ukuthi kumele kukhangele amajetsi la.